ke kunjalo sibili thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu besadakhi babelwazi udaba lwethu njalo sizikhulumele thina njengebandla udaba lwethu yikho ke sithethele lithuba ukuthi njengoba isada ifuna ukuzoyenza umhlangano wayo ngo-August lapha eZimbabwe kuqakathekile ukuthi lathi siparticipate njengabanye ama-delegates ngoba siyake sibone ukuthi ama-opposition nama-civic societies ngesinye isikhathi banikezwa ithuba lokuthi bakhulume kuleyo mhlangano yingakho lathi njengebandla lemthwakazi Republic Party sifuna ukuthi basinikeze lelo thuba sizikhulume kunjalo si u-co-chairperson wemthwakazi Republic Party kunye lo secretary general wethu u-deputy ubaba uXakaxaka bahambile bafike eBotswana emahofisini SADC lapha bafike bachiya khona incwadi beyithiyele i-secretariat khonale izolo mhla ka 24 May sikhangelele ukuthola impendulo between 7 to 14 days ukuthi sazi ukuthi basivumela yini
sizwa kuthiwa izolo lithole incwadi emapholiseni elitshela ukubana umhlangano kade lifuna ukuwenza eBinga abasoze balivumele baliphe imvumo amapholisa ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalo
kunjalo sibili eBinga amapholisa asifonela efonela ubaba uMdenda onguye omunye ucoach yepersonal esitshela ukuthi angeke sisakwazi ukuqhubeka ngerally yethu ebizoba khona namhlanje eBinga sazama ukuthi sibuzisise ukuthi kungani siyaliswa ukuthi siphatheke siqhubeke ngale umhlangano wethu basitshela bona ukuthi kule security threat kodwa leyo security threat ayini asitshela ukuthi imayelana layo kodwa ngokuzwa kwe abeBinga bebevumile ukuthi umhlangano uqhubekele phambili basebefonelwa ngabewange abewange sebefonelwe ngabeHarare yibo ababatshele bathi singavunyelwa ukuqhubeka ngalowo mhlangano izikhathi eziningi sijala ukuthwala nzima uma sifuna ukwenza imihlangano yethu epeaceful njengebandla lemthwakazi Republic Party ikakhulu eMathebeleland North lakobulawa kodwa eMathebeleland South isikhathi eziningi baya basivumela into esimangalisayo ukuthi ibandla lethu selile 10 years likhona alikazi noma ngosuku olulodwa litholakale lilecala lokwenza iviolence lapho esenzela khona umhlangano asikazi senze iviolence njalo akukaze kube lento ehambelana lodlame lapho kuyabe kule mhlangano yethu yemthakazi Republic Party kodwa sibona amapholisi eqhubeka esiyalisa eminye imihlangano yethu lamanye ama-programs ethu esithi kuzoba security threat
manje lizaqhubeka licela yini imvumo yokwenza imihlangano njengoba kukhanya aliyiphiwa
kungaqhubeka kusenzakala lokho njengebandla silemicabango yokuthi si approach i high court simangalela amapholisa ku high court ngoba i constitution yase Zimbabwe iyasivumela ku section 59 la ku 60 la ku 61 ukuthi siphatheke kuma programs epolitics njalo sikhulume lokho esikufunayo iyasivumela konke lokho kodwa ke iZANU-PF kunye lamapholisa yibo abasiyalisayo ukuthi senze lokho esicabanga ukuthi kufanele ukuthi sikwenze.